siyabona ukuthi ikakhulu abantwana baba ingcenye yaleli cuku eliyagcina lingatholi ukudla, kusho ukuthi ekugcineni bayayehluleka ukuya ezikolo ukuyafunda, bayehluleka njalo ukuphila impilo ezifanele ukuthi umuntu ongumntwana aziphile ngenxa yokuthi abatholi kudla. Ngakho-ke thina njengamabandla lezinye inhlanganiso ezizimele zodwa, abantu sebezama ukubuthanisa lokhu abangakuthola ukuthi bencedisa abantwana labo ukuthi bathole ukudla. Njalo siyabonga ukuthi kule nhlanganiso ezinkulu ezinjengabo-World Food Programme, o-USAID labanye ababuya bencedisa behlanganela lamabandla lenhlanganiso ezizimele zodwa ukwenzela ukuthi abantwana laba bekwanise ukuthola ukudla baqalise ukuya ezikolo.
Liyake lisebenzelane lohulumende kumbe kule nhlelo zikahulumende eliyake lizibone ezokuncedisa abantwana abalambayo?
Thina njengamabandla siyathokoza ukuthi ikakhulu lo nyaka uhulumende siyakwazi ukuthi uvulile ukuthi abantu bekwanise ukungena ezigabeni bencedise abantu abaswela ukudla. Njalo siyakwazi ukuba kube lama-programs avele ehlale esiba khona nxa kusiba le ndlala ayenziwa zinhlanganiso njengabo-World Food Programme, bona abaxhasana le nhlanganiso ezikwanisa ukusebenza njalo ezinye eziba lakho ukuthi zikwanise ukuthi zithwale ukudla zibuse kuzakhamizi lakwezinye indawo ezikhatshana. Lokhu kuyenzakala njalo uhulumende uyakuvumela. Njalo ngiyathokoza ukuthi amabandla ngenxa yokuthi akhona kuzo zonke izindaba eziqintini zonke kuba lebandla, amabandla ayasebenza umsebenzi wokuncedisa lawo ukuthi ukudla kuyefika ebantwini. Njalo abafundisile abananzelelayo ukuthi sokule ndlala ezigabeni zabo bedonse-ke ukuthi ukudla kubuye khonakale. Isikhathi esiningi abafundisi esebenza labo baba yingxenye eyemzamo eyabe isenziwa nguhulumende kumbe zenhlanhla ezizimele zodwa ukuthwala ukudla kuhanjiswe ebantwini. Baba kumakhomithi akhonapho bayaletha ubukhokheli babo ukwenzela ukuthi ukudla kuye ebantwini kungagcini kusiye emaceleni.